Iliqiniso lelo njengebandla leMDC Alliance amalunga ethu siwabone botsha kakhulu, siwabone ehlukuluzwa kakhulu, sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imihlangano, lisalelwa ukwenza inhlelo zalo. Amalunga amaningi edalela ePhalamende lama-councillors ethu sibone iZANU-PF waxotsha ePhalamende, isiwaxotshile isala njalo ukuthi kwenziwe-ke ukhethwa i-by-election kwenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhethe abafuna ukuthi babamele. Lwephule kakhulu ilungelo loluntu-ke ngomnyaka ophelileyo, ikanti-ke bonke-ke labenhlanganiso ezizimeleyo abangekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo. iZANU-PF ibicatsha kakhulu-ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi-ke yiyoyenza ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho, kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba, kayinike abantu ilungelo labo lokuthi-ke bakhululeke benze inhlelo zabo, ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa. Yikho-ke hhayi sivumelana-ke lokucubungula logwalo lolu lukhitshwe yilizwe leMelika.
Kodwa abezano Ndlovu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo, njalo lamanje bayakulandula.
iZimbabwe iZANU-PF ke lo hulumende wayo kaMnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokutheni. Bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela, abangaqondanga ngabanye, bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwe abanye abantu baphambanisa bona baqondile. Kodwa eqinisweni-ke ucubungulo lolo luphumileyo luqonde nta, luveza-ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF. Yikho-ke singafisi kumbe singacabangeli ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma, kodwa-ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo-ke ngomnyaka ophelileli iminyaka yonke eminye yadlulayo, ukuthi-ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa. Sikhuluma kanje ziningi-ke izizalwane zeZimbabwe ezivaleleyo, baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abeMDC Alliance abavaleleyo lokho besentolongweni, bevalelwa ngamacala abangawenzanga. Hambe emthethandaba indaba bethonisise lokho beku-remand prison bevalelwe, kulucuko olukhulu kakhulu lokho. Injongo-ke yikuthi-ke babakhawulise babathwalise nzima bahlukuluzeke.